sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngensonto ziku 5 kumbimbitho 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ingcwethi kwezokulima zithi izulu eliningi elina elizweni lingaletha inala kumbe indlala, njalo zixwayisa umphakathi ngendlela zokulondoloza izifuyo.
Isibaya abavele besebenzisa beke basiyekele kancane, babiye nje eceleni ongani umhlabathi wakhona uqinile, awulabulongo kuningi. Kuyanceda lokhuyana ukuthi inkomo kumbe imbuzi zingami phakathi kwamanzi.
Amabandla ezombusazwe athi aqinisa amalungiselelo okhetho, njalo ibandla leZANU-PF ligcizelela usekelo kumongameli Robert Mugabe.
Ukukhokheli kwakhe okuphakemeyo yibo sikufunayo, imfundiso ephuma kuyo yiyo esiyifunayo. Njalo emuntu labogogo bethu labokhulu bethu asikaze sibaqoshe ukuthi mokhulu ndingamalehlela kwabathelwane sebekhulile endlini lapha kuhlala abantwana, ukuze afike 93 years udinga ngunkulunkulu.
Siza kuzwa eziphathelane labatsha, amasiko kanye lezokholo kuwona lo umsakazo wenu we-Studio 7. Ingcwethi kwezokulima zithi izulu eliningi elina elizweni linganetha inala kulabo abahlala emhlabathini omuhle, njalo lilethe indlala kulabo abasendaweni ezidodayo. Ukhulumende uthi izulu lesikhukhula leli selibulele abantu abedlula amakhulu amabili elizweni, njalo iningi lilahlekelwe izimpahla ezichiyeneyo ikakhulu ezigabeni zeMathebelele North South kanye lakwezinye izigaba zeMashonaland. Sixoxe lomnumzana Mandla Nkomo, ingcwethi kwezokulima, ngalolu daba.
Sikwesabelayo ukuthi ikakhulu abantu abalomhlabathi lo oyisidaka obamba amanzi kakhulu, yikho lapho kuba lomonakalo khona, ngoba into ezifana nalomumbu phoka amabele azithanda ukuthi zibe sendaweni emamanzi.
Labo abagcina izifuyo ke,
umuntu ogcina izifuyo whether zinkomo, izimvu, imbuzi kumbe yini, lo umnyaka ozoba mhle kakhulu, ngoba masithi siyahlola lapha ngasemaphandleni amadlelo mahle kakhulu, utshani bukhona, masithi siyakhangela futhi amadamu nje wonke agcwele amanzi. So uthuthu busika balonyaka kuzaba buhle kakhulu, ngoba amanzi azabe khona, utshani buzabe bukhona. Kodwa into engixwayisa ukuthi abantu bayinanzelele ukuthi nxa kusiba lo tshani obuningi kumbe lo manzi obuningi, yikho kuba le mkhuhlane ke futhi enjani ehlasela inkomo. So umkhazi uzaba mningi ngoba utshani labo buningi. So abantu akufanelanga beqise ukudibhisa izifuyo zabo, whether badibhise dipa kumbe badibhisa ngespray. Siyaxwayisa ukuthi abantu baqhubeke bedibhisa. Kodwa into kulaba abahlanyela amabele sithandekile, into engani sikhathaza ilobo budla okuthiwa yi-fall armyworm obuvela kini ngapha eMelika, ngendaba yokuthi akujwayelekanga ukuthi sibe le armyworm efanana lale ebhora ifike ingene phakathi kwehlanga lomumbu. Asilawo imithi eqondane lokuhlasela i-fall armyworm. So abantu endaweni eziningi lapho esivele khona and umumbu obusesemncane bazoba lohlupho olukhulu kakhulu.
Nxa izulu lisana izifuyo ke akuzikhathazi yini?
Kuyazikhathaza. Abantu abaningi emakhaya sebekujwayelele okuthandekile ukuthi ngalesi sikhathi esiba lezulu eliningi khona, abalezibaya thina siyasixwayisa ukuthi isibaya abavele besebenzisa beke basiyekele kancane, babiye nje eceleni ongani umhlabathi wakhona uqinile, awulabulongo kuningi. Kuyanceda lokhuyana ukuthi inkomo kumbe imbuzi zingami phakathi kwamanzi ngoba ngendaba yokuthi izulu linengi izivaye ezindala ezilomqubo eminingi vele zihle zibe ludaka andudaka lolu indlela futhi izifuyo ezithola khona imikhuhlane so thina siyaxwayisa ukuthi abantu babiye nje eceleni kwesibaya ba izifuyo zabo bangazivalele esibayeni lesabavele besebenzi bezivalele kulesibaya esitemporary kuze kufike isikhathi sokuthi izulu liyaphela bengazibuyisela ke ezibayeni abavele besebenzisa.
Leyo yingcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo sixoxelaye eseSouth Africa. Ibandla lezombusazwe eleNational People's Party in NPP ebelisaziwa ngokuthi ngeleZimbabwe People First lithi amalungiselelo alo okhetho lomnyaka ka-2018 aqhubeka kuhle njalo ukuxotshwa kwezinye iziphatha amandla zaleli bandla kulenzela qina ngoba bezibabuyisela emumva. Abasanda ukuxotshwa bagoqela umnumzana Joram Gumbo, Ditmas Mutasa, Munacho Mutezo, kuta kwashe pasikiti njalo kulabanye abazisukeleyo. Sixoxe lomgcini sihlalo waleli bandla kobulawayo unkosikazi Esinathi Bulayani esiqale ngokumbuza ngosekelo ibandla lakhe elilalo ikakhulu edolobheni lakobulawayo njengoba iningi lisola ubudlelwano bomkhokheli walo unkosikazi Joyce Mujuru lebandla lezanu PF.
Akuna muntu ongavelanga kodzwapu lezanu PF. Uthwangira ilo wabhela kuzana uthiwa bamxolela ngasikhangela obaba abanjengobezaphu bavela kuzapho odabengwa bangena kuzana uthiwa so kathi kuyinokumangalisayo namhlanje omama umdilo ukuthi nguye ongumfazi sasikela ukuthi uvele kade kwenzakalani kona ngayo and nguye simfunayo kathesi vele umuntu ozakhulula ilizwe ngovela phakathi kona ngayo wehlulekile uthwangira ilo abamcabangela ukuthi kade ngeke kuzana 17 years ukuthi angasakwanisa
kwakwani ukuxotshwa kweziphatha amandla zebandla leni lezo kusande kwenzakala akusoze kuphambanise yini usekelo lweni
vele bona ibade besiphambanise kodwa kwakathesi hayi mbona ngani labo bakhululeki lani labo bathe bengafuni umama umduli ngakathi bengamfuni kathi indaba bengathabi namhla ukuthi hayi uthi uncedile wasixotshwa
abasuki lexoko eliningi labantu yini
abantu baba njengama-provincial chairperson so bangasuka lequku lemigqeni kodwa labo nxa besuka labo yihafu yabantu bemigrant because abanye abantu basupport umama umntu hayi kabasuke labo laba abasukayo kodwa life goes on sebesibhizi serecruit bazaphendula
isikhangela njalo ukuthi ibandla lakho lisanda ukunqotshwa kukhetho loluyana lwadlulayo
iqiniso ibandla le-People First mina ngilitshayela ihlombe because ungananzelela i-MDC bekunzima ukuthi ingene emaphandleni especially khona le emashonaleni ngiyazi ukuthi abaningi they give an example of ibhikida for a new party engakangeni kublock kodwa uyithole izuza 2400 thina sibona sisizame kakhulu ibiwodi liya pho nxa sokuyiprovinsi yonke emakhaya especially iparty ekhona siyi-2 sezinqikilana khona kanye hhayi lapha emathawuni lapha hhayi sikhangele i-MDC iphushana layo la abantu bangabe bekwazi ama-figures bangabe bekwazi isikhathi eside sokuthi upresident wabo useyilesikhathi eside ku-politics opposition kodwa iqiniso inkulumo abaya bezikhuluma lokuse-ground sokuthini i-coalition yethu yena le esikhuluma ngayo namhle ngasinceda kakhulu siyafisa ukuthi ama-parties ebamba lapho kodwa esikufunayo ukukhipha umgabe kuphela
lo ngonkosikazi Esinathi Bulayani umgcini sihlalo webandla le National People's Party in NPP ebelisaziwa ngokuthi ngeleZimbabwe People First wobulawayo sixoxelaye ekhonale kobulawayo siphinde saxoxa lobona ngokwethula kwemibiko kugatsha lwabatsha olwezanu PF kobulawayo unkosazana Kholetha Shoko
thina njengezanu PF uzathola ukuthi ama-opposition wonke athe eqala abeqalisela kobulawayo but lokhu bekungakuzele kwasimisa ukuthi sisebenze kumbe bekungasimisi ukuthi sisebenze kathesi uzathola ukuthi kulama already sesilama-MPs esesilawo the next coming election esiyikhangeleleyo ngendlela esisebenza ngayo nangendlela esibona ngayo abasimi iposi yabantu
zameka sure ukuthi inhlalo zonke siyasathiza ku MP labo council.
Lisebenzelana njani labanye benu abamabandla aphikisayo njengoba abanye besithi ibandla lezano PF alamukelwa ngabaningi edolobheni la kubulawayo?
Ngathi ngendlela esisebenza ngayo ngendlela esihamba ngayo noma sesiqalisa ama campaigns uzathola ukuthi bakhona ihlangana labo bama opposition abaningi kakhulu. Akula kuthethisana, akula violence phakathi, thina singena sibhoda senze okwethu ekhampeni, labo benjeyana lapho abakhona siyabatshela ukuthi no, uyanini ephathini yethu. Bayahleka abanye ngabahleka bathi hayi asikuyi khona lapho, abanye ngabathi hayi sizalijoyina nje. Hayi ngathi so far akula ama-problems, abantu bayasebenzela. Labo basebenzake labo icele lathi sisebenza ngelethu icele, akula nkinga khona.
Abanye bathi uMongameli Mugabe usemdala kakhulu. Kufanele aphumule achiyele abanye intambo zombuso.
Thina njengabatsha thina sithi upresident wethu simsekela simemva kwakhe 100% as long esasekhona akula okunye lapho esingaqhakela khona ukuthi singathi upresident wethu aphumule. Thina nguye esimfunayo, ubukhokheli bakhe obuphakemeyo yibo sikufunayo, imfundiso ephuma kuye yiyo esiyifunayo. Njalo emolini kulabogogo bethu labokhulu bethu asikaze sibaxoshe sithi mokhulume ngamalehla lakwamakhelwane sebukhulile endlini lapha kuhlala abantwana. Thina upresident wethu siyamthola ukuze afike 93 years udinga ngunkulunkulu. Unkulunkulu une-reason why emgcineni, that's why lokho ekhona lapha khona lakathesi.
Lo ngunkosazana Kholetha Shoko obona ngokwethulwa kwemibiko kugatsha lwabatsha kubandla lezanu PF kobulawayo. Sixoxelaye ekhona le kobulawayo. Okwamanje sengilichiya ezandleni zikaNtungameli Nkomo weStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngilelunga lebandla lezaphu umnumzana iphithule Maphosa. Ngiyakwamukela kuhlelo kaMaphosa.
Ngiyabonga Nkomo, sabona mlalelo omuhle.
Asikhangele amazwi kababa uphelekezela Mphoko ongumsekeli kamongameli welizwe ngodaba lwegugurawundi. Uthi abantu abajikelwa emangcwabeni bebanengi ngesikhathi segugurawundi kabasoze bagejwe ukuze bangcwatshwe kakutsha njengokufunwa ngabantu abanengi emathebelelendi. Uthi lokho akukho esikweni lesintwini. Ulubona njani lolu daba?
Ngingazi ukuthi mase bekhumbula imikhuba yesintwini sesizababuza ke ukuthi kusemkhubeni wesintwini yini ukubulala abantu abaningi kangaka bengelacala bengaphathanga isikhali kodwa uthumele abantu abaphethe isikhali bezobabulala ngobuningi babo. Kodwa sisakhangela nje udaba lwakhona sesilabo abantu abafileyo sesilabo amathambo lapho. Sikokuthi indaba yokuthi akukho esintwini sethu as Africans kodwa kusekubeni ukuthi uselalela inkulumo zethu, selalela esikuchoyo ukubana hhayi abangeke bangcwaba lawa bagebha amangcwaba lawa singakakhangeli udaba lolu saluqedisisa ukuthi kuthekaqalivele kwahamba njani. Ngoba sihlaisho ukuthi kumele kube lezinto ezimele zenziwe kwazakale ukuthi ngobani laba abalele lapho njalo bafa njani besifanini njalo ngobani abababulalayo esithi i-closure to i-Gugurawund.
Ukhona ulunga lungisiswa njani lolu daba Maphosa ngoba ludaba olulokho lusenhliziyweni yabantu abanengi, isilonda esiloku sibhibhidla kasiyindawo kasipoli, singelatshwa njani?
Okokuqala kumele bexolise abantu laba abayenza into embi kangaka. Siyabazi babekhokhelwa ngumgabe njalo ube khona lapha iviki edluleyo esemathoko esidliphekhe lakhe. Besicabanga ukuthi maybe uzaxolisa, eqeda uxolisa evule indaba leyi ikhulunywe kwazakala ukuthi kwakusenza kusendwani vele wayevele ejongene ebulala bonke laba abantu njalo ngubani ababulalayo abantu laba bebabulalelani mabeqeda lapho bezwe sizwe lalaba abalahlekelwayo esithi ngama survivors sizwe ababuzwayo bekhulume labo beqede lapho njalo sokudingakala nje ukuthi kwenziwe ama forensics kudingisise ukuthi ngubani abalele lapho emangcwabeni kuma mass graves lawana bengotshe kutsha then abantu ababo siyakwazi ukuthi abantu ababo abanawo ama documents izithupha zokuzalwa abala ama documents bethola ama documents labo abantwana abanye abangkhwa sebekhulile abasanga abasayanga esikolo so singaqeda lapho sokukhulunywa nje ngendaba zokuhlawula lanelani sibe kwazi njalo ukuthi laba abayenza isigalesi bazenzwani I think yindaba iluhlelo olungaqeda indaba le
ngobani obabona beyibo inqunquthela ezabangela isigalesi abamele bajeziswa
indaba le yayenza ukukhulumende owayekhona owangena ngo-1980 ekhokhelwa ngu-Robert Mugabe. Umgabe nangena siyambona ukhona le government yakhe yibo abantu abayenza isigalesi bayazana bona abanye siyake sibezwe sike seza omunye wabo elandula ephepheni le-Britain ngale ethi kasuye ekhombela kumongameli uMugabe kutho ukuthi ukhulumende enalo owayekhona ngesikhathi lesana njalo siyakwazi ukuthi nguye olokhu ekhona embusweni nguye owayenza icala leli
Si jeziso bano ngathanda ukubona abantu laba besethulelo
sokusiya ngokuthi abantu beZimbabwe ikakhulu abantu beMatabeleland leMiddens bona bafunani bafuna kwenziweni because sithi kumele kube lokukhulumisana to i-commission le National Peace and Reconciliation kukhulunyiswane bazatsho abantu ukuthi kumele kwenziweni ngabo laba abulala abantu abaningangaka
hayi bekukuhle kuba lawe kuhlelo kamaphosa siyabonga
Ngiyabonga
Nkomo. Veli lalele uhlelo lwabasakhulayo ngixoxa lelunga lebandla lezaphu umnumzana iPithule Maphosa.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngesizwe uGives to be Studio 7 esethulela iziphathelane lamasiko.
Awin bibawa silale mawin bibawa
silale mawin
silale mawin
Yebo kambe lingalitshona njani zolomuhle khona ngapho ke emakhaya kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu suku zonke lamhla sicoxa ngokuthi idale lomthethandaba lethe abantwana akumelanga bachaywe soke nginobaba uIsaac Mpofu umlobi wengwalo esiningi kakhulu baba Mpofu siyakwamukela kuhlelo baba
baba siyabonga
yes so nxa sesikhangela ke ukuthi abantwana kumelanga bachawe esikolo langekhaya kambe kujoni konoko
utsho ukuyekethisa ukuziphatha kwabantwana ngoba iBhayibheli lalo liyakutho baba Dube ukuthi ungayekela uswazi uyamona umntwana
uswazi
kuyafuneka ukuthi umntwana aqonde kodwa ke niyabona niyafanisa nje uhlupho ikuthi abanye abantu basuka bese betshaya okudlulisa amalawulo. Ukudlulisa amalawulo yikwenza into ngendlela edlulisayo. Njengokuba lakho ukuthi abangatshaywa abayekele ikudlulisa amalawulo. Ngoba ususenza babe ngumhlambi kazaluthile.
Soke
ukudlulisa umntwana kufanele kwenziwe. Ukuyekela umntwana uthi uyakhuza kuphelele kukhuzeni akumtshengisi indlela eyiyo yikho baba iBhayibheli lithi ungabeka uswazi ususona umntwana
yes siyakwazi ukuthi kudala sibili ezikolo baba Mpofu siyakwazi ukuthi kudala abantwana babekathwa sibili okunye okumangalisayo kodwa ke khona kuyena kwanceda yini nxa sele kukhangeleleni
ngawulinganisa izolo lalamhla
ye
kumehluko omkhulu ezikolo kwakunomthetho ezikolo abantwana babezimisela ukufunda babehlonipha besesaba hayikhona ukwesaba kokukhuqa lokhu hatshi besesaba ababalisayo besesaba ukuphambanisa izinto ngoba bayakwazi ukuthi umuntu angaphambanisa uswazi uzangena manje ke nxa usukhangela lamhla izikolo sekusemahlangeni abantwana baba salaleli abantwana sebetilela abantwana basahloniphi lutho thina abanye sibona ingathi umthetho usuke wabotshwa kakhulu ngokubotshwa kwawo bese kusona abantwana ngabe umthetho uyabona ukuthi kulalokhu kufanele lokhu kufanele kulokuthi bese kuphunguthwa nje hayi kungenziwa lokhu sekubulele ukuziphatha kwesizwe kubulala isizwe esibili
yepho kwenzweni kwenzweni mpo yepho kwenzweni
baba
pho kwenzweni baba mpofu
ya sibone ngathi kumele umthetho ukhangele kuhle ukuthi hayi kulendlela lapho okumele kwenziwe ngayo kulokuthi kuvele kuthiwe hayi akungenziwa ngoba lamhlanje ngithole ekhaya akusela kuhlonipha akusela kwesaba akusela mthetho yikho-ke sithi thina umthetho lowo kawukhangelwe uqondiswe ukukhuze abazali abenza bedlulisa amalawulo hhayi lokho kakufunekanga sibili akufanelanga kumele benze okokuqondisa hhayi khona ukulimaza hhayi khona wezisihluku hhayi lokho kakulunganga
ye siyakuzwa kakhulu baba mpofu kodwa isikhathi sesiphelile vala ngamafitshane babo
ebesikutsho-ke balaleli ukuthi umthetho wokuthi abantwana bangashaya isikolo abantwana bangashaya emakhaya ngumthetho otshekileyo kufanele abazali bafundiswe baqondiswe ukwenza ngendlela efaneleyo hhayi ukuthi bangaze bakwenza atshi lokho sekusonela abantwana sekusonela isizwe esizakhula singelambheko hhayi lisale kuhle balaleli
ye sibongela kakhulu empofu ungadinwala kusasa baba
siyabonga Dube
ye
ubona abanye khona ngapho ngewashington
ye la ubingelela imuli khona ngapho
edube baba
empofu siyabonga kakhulu baba babayi lo-ke bekungumnumzana u-Isaac Mpofu umlobi olodumo njalo oyincwadi yamasiko esintu asihlanganani singabaphilileyo njalo kuhlelo olufanayo ngeviki ezayo oluvale semoyeni ngenjabulo ngumthembo ozithemba ogibs dube lilale
Siyabonga Gibbs ngesizwe eziphathelane lokholo silontungameli Nkomo.
Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Igama lami nguntungameli Nkomo. Fundisi ngiyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga kakhulu lami ngiyamukela abalaleli ngiyathokoza ukuba siyahlangana njalo namhlanje ntambama.
Usiphathele uphi umbhalo lamhlanje mfundisi?
Namhlanje ngifuna sikhangele umbhalo uJohane chapter ka-10 iverse nga-10. Umbhalo olula kakhulu ukuthi abantu bawukhumbule. Uthi yena isela liyeza kuphela ukweba lokubulala lokubhubhisa. Mina ngizile ukuba babe lokuphila kugcwale kuphuphume. Lapha nxa iBhayibheli ikhuluma ngesela kumele sinanzelele ukuthi isela ngumfanekiso kaSathane. Ikanti yena uNkulunkulu laphana uzifaka njengomelusi olungileyo. Nxa esithi mina ngizile ngunkulunkulu laphana okhuluma ngayo nxa sikhangele ukuthi vele khona kuGenesis uNkulunkulu edala umuntu emfaka engadini ye-Eden wayevele ehloseni siyananzelela ukuthi uNkulunkulu wayehlose ukuthi umuntu aphile impilo emnandi kakhulu impilo engalakudubeka impilo enhle umuntu elobudlelwane loNkulunkulu ngoba ilizwi likaNkulunkulu liyakhuluma ukuthi yena wayebuya ntambama nje sokuthe mcwaka kuqandelela uNkulunkulu wayebuya afika akhulumisane lo muntu bakholise babe lobudlelwane. Kodwa siyananzelela ukuthi isela langena ngaleso sikhathi, isela kungusathane wafika wayengumuntu, umuntu wahlamukela uNkulunkulu. Yikho kwangena khona ukufa, yikho kwangena khona imikhuhlane, yikho kwangena khona ukudubeka ukuthi nxa umuntu kumele adle aphile sokumele asebenze kanzima adle izithuthu zakhe. Ikanti konke lokho ekuqaliseni kwakungasonhloso kaNkulunkulu. Ngakho siyahlangana la lapho uNkulunkulu kuJohane chapter 10 verse 10 usekhuluma into nale efanayo ukuthi hajibo mina ngilandanga ukuthi umuntu abhubhe kumbe adubeke kodwa ngilanda ukuthi abe lempilo ephuphumayo naphakathi. Kanti vele leyo mpilo siyithola njani? Okokuqala, leyo mpilo ephuphumayo kunaphakade siyithola ngobudlelwane okumele sibe lawo loNkulunkulu. Yikho sibona lapha ekuqaliseni uAdam loEve bahlala kuhle ngesikhathi belobudlalwane obuhle loNkulunkulu. Impilo yabo yayiphuphuma inaphakade. Iminyaka yabo babephila iminyaka eminingi kakhulu, inkulungwane lenkulungwane zeminyaka. Okwesibili, siyithola ngenxa yokuthi lapho esiphila khona kuphileka kakuhle. Siyananzelela ukuthi oko umuntu wokuqala ubulala omunye umuntu, siyabona uCain ebulala umfo wabo uAbelo ukuthi yikho waqalisa khona ukungena ukudlwangudlwangu emhlabeni. Kwaqalisa ukungena unzondano, abantu bebulalana bengasaphili impilo ephuphumayo kwakunaphakathi. Ikanti thina kathesi manje singasiletha njani leso sifundo? Kuyafanana lathi kathesi impilo ephuphumayo naphakade okumele sibe layo. Kuyamele ukuthi nxa usiya esibhedlela ukwanise ukuthola kulo dokotela okhona, ukwanise ukuthola kule mithi ekhona. Nxa kumbe ufuna ukuyanatha amanzi, ukwanise ukuthola amanzi ahlanzekileyo angalamkhuhlane. Impilo ephuphumayo naphakade itsho ukuthi ukwanise ukukhonza uNkulunkulu ukhululekile. Itsho ukuthi impilo ephuphumayo naphakade lokufunda, ukuthi abantwana bekwanise ukufunda. Ikanti nje lezinye izinto esizikhangela nxa ikakhulu ebantwini abaphila sebengaphandle, niyakwazi bakhona amazimbabwenzi abalalele abaphilela ngaphandle, uyakwazi ukuthi impilo engaphakathi itsho ukuthi umuntu akwanise ukudla ekuseni, adle emini, adle lantambama, alale engalambanga. Siyakwazi ukuthi njalo leyo mpilo itsho ukuthi umuntu abe le ndawo lapho angalala khona, athole uphahla phezu kwakhe. Nxa konke lokhu kungekho kutsho ukuthi akuphila impilo engaphuphumiyo, impilo engamnandi. Manje ikanti siyanazela ukuthi ilizwi likaNkulunkulu lithi kutsho ukuthi lapha thina silomlando wokuthi kumele sithandazele ilizwe lethu, sithandazele impilo zethu, sithandazele izigaba zethu ukuthi sikwanise ukuphila impilo le emnandi uNkulunkulu ayevele jonge ukuthi ibe khona ekuqaliseni.
Kuyiqibe ngomthandazo mfundisi.
Siyathandaza namhlanje kakhulu besikhangele abasetsholotsho, labanye abantu abadilikele izindlu, labantu nje abakhathazekileyo, abanye abagulayo. Siyabathandazela ngegama likaJesu ukuba uNkulunkulu basize ubakhiphe ebuhlungwini, lalabo uNkulunkulu abadinga usizo, abadinga ukudla, abadinga uNkulunkulu indawo ukuthi umuntu athole indawo yokulala. Siyabathandazela ukuba bazayifumana njalo bazathola abantu abazabancedisa ngegama likaJesu. Amen.
Amen mfundisi. Bekukuhle ukuba lawe kuhlelo, asibe sonke njalo ngeviki ezayo.
Sibonge kakhulu.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, lilethulelwa yimi owenu uNtungameli Nkomo. Ngilo mfundisi useNisibanda.
Nanso imbongi uBongani Ncube.
Abahlakulayo ukulima kupheli ikuphakuleni ningabakhohlwa abageza izitsha lingadli amasilincisa abelusayo funa baziyeke zilale egangeni lingabakhohlwa abanceku zamakhanda likhuluma funa banikine ngokuzayo lingabakhohlwa abantu funa balikhohlwe lani lingakhohlwa ukuthi abantu abakhohlwa lingakhohlwa lokuthi ngithe lingakhohlwa lingakhohlwa. Ofihla iqiniso yafana loqamba amanga, othula ebona abathakathi yaloya, ohleka labahlebayo sehlebile, ohlonipha isixhwalo uxhwalile, umlilo wamasela kawothiwa, lingaxotha amasela ukuze kutshontshe lina, lingaxotha abacindezeli ukuze kuncindezele lina, lingaxotha ababandlululayo, qedeli bandlululelani.
Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo, ngusithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.